VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 1 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyisikhulumeli sebandla lezanuPF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanuPF.
Hayi, simeleluzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Kapa nathi sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni sithi into ezileyile eziphile.
Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lePhasika liqansile nxa kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye. Namhla kuhlelo lwezamasiko sixoxa lwabulawelwa abazali ngesikhathi segugurawundi.
Ngayikhona kwi-weekend sekuba bathatha umama nobaba bababulala bafake endlini babashisa. Ibhekile, ayikho intinde into engayizwani, ibhekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oyisikhulumeli sebandla lezanuPF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanuPF abaxotshwa ngesikhathi leso. Lokhu kulandela imbiko eyethulwe inkokheli yabalwa impiye enkululeko abathi uGumbo kunye lomnumzana Mtasa wayebona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla lezanuPF kumele babuyele ebandleni. Inkokeli le ithi kumele uGumbo, uMtasa labanye ababalisa umnumzana Jabulani Sibanda babuyele ebandleni ngalesi sikhathi sekukhangelelwe ukhetho. UGumbo loMtasa baxotshwa besetheswa icala lokungalaleli umnumzana Robert Mugabe lamanye nje amacala ambalwa. Ababili laba bathe ngokuxotshwa basungula ibandla labo elithiwa Zimbabwe People First. Sixoxe lo Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, simeleluzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Kapa nathi sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni sithi into ezileyile eziphile. Kade hayi, kanti saliqede khona ngale labadala benu. Lingaqeda lisile ukuthi indlela esingahamba layo yiphi. So lokho simelele ukuthi bazadini bathi bona bazayifaka indawo yangkona Politburo. So simelele ukuthi sizwe ukuthi bazadini.
Manje umongameli uMnangagwa selike lakhulumisana yini selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange sikhulumisane. Azange sikhulumisane. Sifisa ukuthi sikhulumisane laye. Kodwa yazi uyabe kulama gatekeepers amaningi ayenza ukuthi singakhulumi laye. So asingakhulumi laye.
Manje nxa lingaya kuZANU-PF, ibandla lenu ke lizahamba njani elikulo kathesa?
Hayi, lokhu kuzabonakala sesikhulumile. Kathesa asingakhulumi. So kazazi ukuthi izinto zime njani. So sibele ukuthi basigqekezele ukuthi bafuna ukuthi singangena njani lapho esiza decide ukuthi singahamba njani, singahambisa izinto zethu njani. So mele sime sibone ukuthi bathini bona.
Khona-ke ebandleni lenu kuhamba njani sikhuluma nje?
Hhayi, ngingathi mina kule ndubeko yokuthi khona abantu babona njengani izizo lapha azilunganga into kulezinto eziningi ezihluphayo. So thina lomntatha sathi thina hayi thina kathesi kazifuna ukukhokhela into le thina sifuna ukuthi kube labafana abancane yiwo abaza ayekusudwa babe phambili bakhokhele thina njengabadala sesifuna ukuthi sale muva sincedisane ukuthi izinto zihamba njani kodwa azikatholi umuntu esimfunayo umfana esimfunayo bona abantu abafana izazikhumbula ukuthi bangazikhokhela bangakhokhela umhlangano labo bayenza njengani ngababoni kuhle lade ngaziboni kuhle so umhlangano wethu kathesi hhayi ngawumanga kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Rugare Gumbo oyisikhulumeli sebandla lezano PF uxoxe le Studio 7 ecingweni eseHarare. Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lanyake enye isikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kufika izolo ebusuku bese kufe abantu abangamachumi amathathu lambili i-32. Ngesikhathi sinye ngekhefu lephasika nyake enye, ngasikhathi sinye kwase kufe abantu abalichumi lasithoba munwe munye.
Yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Okwakathesi sengilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuliviki siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Yho, baningi okumangalisayo. Hashtag generational consensus bafethu. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhangela ukuncintisa esigabeni seBulawayo South encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Josephat Mfokababa, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitshele ngamafishane ngawe mnumzana. Kahle kahle uJosephat Mzaca Ngulube ngubani?
Ibizo lami nguJosephat Mzaca Ngulube. Ngiyuteacher by profession. I'm a sports scientist. I'm a political activist. I'm a human rights defender. Ngikontesta kuBulawayo South constituents as an independent. Ngingena ngizimele kangila party engena layo.
Kuyini okwenza ukuthi ungene kukhetho lolu uzimele wedwa ngesiNgisi sithi independent candidate?
Okungeze ngangena ngi-independent. One, into enginazelela kakhulu ngamaphathi. Abantu abangena ngamaphathi basuke basebenzisa amabhaji amaphathi ukuthi mina ngu-MDC kumbe ngezano. Bangavotelwa basuke bachawutshani bangaphenduki ukuthi babuye ebantwini. Bemele ukuthi bona njengoba bengeniswe ngamaphathi bazaphinduka njalo baphinde bavotele. Njalo mina ngingena ngi-independent ngime ngi-1. Njengobana sengiqhasa ukukhankasa ngavehle ngaphumela abadala egcekeni abantu bonke egcekeni eBulawayo futhi mina kweyami ithimu Mzaca kangazishona kangazingebele kangazi ZANU-PF kangazi MDC. I know ngazi osisi labobhuti labobaba labokhulu bami eBulawayo South. Njalo mina ngokukhankasa lokungena nge-independent ngifuna ukuba ngubaba oyilida yabo bonke abantu ukuthi kathesi kunje kule into eziningi ezenzakalayo ama-political parties they politicize ama-project or into ezenzakala esigabeni. Kade sinje sine ngadi esizindaphela ngadi ye-MTC kule kulunye lokhu ngokwezano lokhu ngokwezapho kodwa mina into engingenelayo ukuthi nxa ngingena esikhundleni sokuba u-MP ngikhangela wonke umuntu ngoba kunjenje ingadi yena esinayo thina eBlue South ingadi iyadonethwa idona kwathiwa ngiyabafelokazi lalaba abanatha ama-ARV so mina nxa ngingena ngu-MP ngi-independent ngifana le ndoda ethatha umfazi elabantu abathi kuba ngokwami lapho anxa ngidinga abafelokwazi kangidingi bafelokwazi abe-team zaca kuphela or abezanu mbaka-MTC ngidinga omama bethu abangabafelokazi kumbe obaba abangabafelwa yikho engikwenzayo
awungitsheleke Josphat ubona ngani kuzaba nzima na ukunqoba kukhetho lolu njengoba ungumuntu ongisakhulayo njalo ozabe encintisa ezimele yedwa
lo nyaka into engingayitsho mfowethu ukuthi akula ngqungquthela kuma-elections abuyayo akula ngqungquthela sonke siyalingana of course angilayo imali leli abaningi abakuma-political parties asebatshontsha kudala babalayo kangilayo imali okunje ukuthi kathi singangikhona lapha ngesifiso lokucela koba abaphetshiya kumbe abangaphuthi bangenelisele bangincedise njengokuthi bebone ngivezela abantu bangagugla ibizo lami Josphat Nzadankulu kube into engivezela abantu ukuthi ngivezela ngokwami okwesikhwameni sami so lolu khetho esiya kilo akula muntu engqungquthela sonke siyalingana kathi singakhangela indlela okuliwa ngayo kuma-parties abantu babangayizikhundla yonke ndawo njalo abantu abarejistileyo kurejista abantu abaningi kakhulu abantu ade bevota ngingathi ihafu yabantu abarejistileyo lokho ukuthi MDC ZANU-P F ZAPU MPP abantu kathesi ungahamba ebantwini abanye abantu bakhathele ngento okuthiwa yiparty kabasafisi ukuthi into yiparty njalo abantu bakhathele bayahlukuluza emaphathini abantu bayaxekwa bayalwa kathi esakula into engingayitsho ukuthi even koBulawayo out of 12 seats ezikhona akula party engathi yona izanisa 5 kumbe ithethe wonke kathi esizekuzayo kudobho mize tobhala phaa kumepepe lapha what I can say these elections are going to redefine the politics of Zimbabwe ngoba into engingakutshela yona mfowethu ukuthi lathi esizikhankasela sizimele sizathatha ama-seats ngendlela okubiwa ngayo i-MDC yayiwina ngokwat okwakuthiwa yi-protest vote abantu abezondi zanu-P F abayebengabe zanu-P F beyilofuza nakathi esingendela okwenzakala ngayo abantu abaningibananzela ukuthi emaphathini kule ngxabangxoza bazavotela ama-independent or amanye amaphathi amancane asasungula abangabona ama-problems abo bazavotela
hhayi ngiyabonga Josphat isikhathi yiso sesiphelile kodwa sizaqhubekela phambili ngale ngxoxo ngeviki ezayo balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Josphat Mzaca Ngulube ongumunye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhla Thokoza omuhle masibane ngevekezayo Oliver Lelisayo nguMike Hobe lilale
siyabonga Mike lamhlanje kuyisonto kunje ke sidumise inkosi silontungamile inkomo
Sobu isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu
Usiphatheleni lamhlanje
namhlanje njengoba sikwazi ukuthi sesikhangele sesidlule esikhathini sokufa kwaJesu sikhangele ukuvuka kwakhe Ngifuna ukusikhuthaza ngombhalo okhuluma ngokuvuka kwaJesu singakhangela uLuke chapter 24 verse 1 ithi yona kodwa ngosuku lokuqala leviki emadabuka kusa bafika eliveni bephethe amakha ababewalungisile bafumana ilitshe ligiqiwe eliveni kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu kwathi sebedidakile ngalokhu amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezicwazimulayo basebesithi nxa kuqhubekela phambili babalibuza ukuthi didingani ophilayo kwabafileyo ngasekho usevukile kutho ukuthi lapha ngikhangela ukuthi ukuvuka kukajesu kuletha izinto eziningi empilweni zethu okokuqala siyakwazi ukuthi abafundi bakajesu omama bakajesu omama babencedisa behamba layo uJesu laba abahamba ethuneni lakhe base belahlekelwe lithemba kodwa siyabona ukuthi ithemba labo lavuselelile efumana ukuthi uJesu kasekho kulabo abafileyo kodwa usekhona kwabaphilayo. Ilizwi likaNkulunkulu uJesu ayebathele lona ukuthi ngizokufa kodwa ngelanga lesithathu ngizovuka. Baye engxenye sebengasalithembi, engxenye basebelahle ithemba. Siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, oPita labane basebebuyelile ukuyagola inhlanzi. Kutsho ukuthi basebecabanga ukuthi lokho esasikulandelela, lokho esasikukholwa sokuthabalalile, sokuphelile, base belahlekelwe lithemba. Manje into engifuna ukuyikhuthaza ngayo abalaleli namhlanje ukuthi singalahlili ithemba, ngoba singalahla ithemba, ukukholwa kwethu lokuthemba uNkulunkulu kuyalahleka lakho. Ithemba liba yilo isiporo lapho okuhamba khona ukholo lwethu. Siyabona ukuthi lapha bavuseleleka sebefumana ukuthi ilizwi likaNkulunkulu aliguquki. Siyakwazi ukuthi ungakhangela iTestament endala, abaprofeti babekhulumile ukuthi uJesu uzovuswa kwabafileyo. Babekhulumile njalo ukuthi kuzoyenzakala ngelanga lesithathu. La uJesu wabatshela, kodwa kwathi kusenzakala izinto, bembone bephelelwa, bembona kugiqwa ilitshe efaka phakathi kwengcwaba, bacabanga ukuthi asekuphelile. Kanti ithemba lalilokhu likhona. Ngakho namhlanje abalaleli bekhuthazeke ngalelo themba. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ikunanzelela ukuthi amandla lawo avusa uJesu kwabafileyo, uNkulunkulu lawo uyaletha lawo mandla asebenze empilweni zethu. Ngakho namhlanje kungabe kusenzakala ukuthi abanye bethu amaphupho ethu empilo sefile, kungabe kumbe kuyizifiso zethu esilazo empilweni, imbono uNkulunkulu ayesinike yona isifile. Abanye njalo bakuselwe zimuli, imuli yakho isidilikile, ufika esikhathini sokuthi ucabanga ukuthi konke sokuphelile. Kanti khangela-ke lapha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyavusa izinto ezifileyo azenze ziphile njalo. Sinakhangela lapha kule ndaba uJesu evuka kwabafileyo ukuthi amandla uNkulunkulu asebenzisayo, uPawulu uyathi kwabase-Efesu, yiwo amandla la uNkulunkulu asebenzisa kithi empilweni zethu. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza mlaleli ukuthi uNkulunkulu uyavusa lokho okukhanya sokufile. Ilizwi likaNkulunkulu lalikhulunyiwe ukuthi hayi, uJesu uzakufa kodwa uzavuka kwabafileyo. Yilo ilizwi lona liyana elamvusayo kwabafileyo uJesu waphila njalo.
Kuyiqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli asebelahlekelwe lithemba, asebecabanga ukuthi yonke into isiphelile empilweni. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu avusele lithemba, avuse izinto esezifileyo zibe le mpilo njalo. Lelizwe lethu, lezigaba zethu zivuke ziphile njalo, ama-industry ethu avuke aphile njalo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu abalaleli bethu bekwanisa ukukholisa-ke leli khefu ele-Easter. Inkosi babusisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Ligcina amasiko
wethu,
ungakusenziwe
manje.
Kangela ubaba
mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ngixoxa lomnumzana Ian Ndebele othi abazali bakhe babulawa yigugurawundi.
Yazi ukuthi mina ngibuhlungu ngoba isibongo sami kangizange sasisebenzisa ngendlela okwafa ngakhona abazali bami. Bekulawa yigugurawundi, ukuthi abantu abegoma egrade abona. So if kwakuyukuthi bona izaph yayilezikhali, kwakuyizaph yayilezikhali, kwakungasezakhamizi kwakezikhali. Wayebona bengadliwanga namasoshi izitha, balwa lezakhamizi. Yabona. So thina sathola ukuhlukumezeka kakhulu okuthi bona engayiphoselani, ngabayilungise bona khonale bebona ukuthi benzani ngayo, ngoba nginje mina isongo engisebenzisayo kakusone sami. Yesibona. Esami isongo ngesakondeleni, kodwa lesi isongo esesithuphela kusone sami, sesithupheni bhalitha yinabazali, ngenze ukuthi abazali bami bathera endlini, singathathi ibhesi. Babulawa umuntu ngibabhekile, babantu abekhuluma ulimi engalizwayo. Yabona.
Wawunganani khonapho?
Yeah.
Wawunganani khona?
Ngangibe 9-10 years khona lapho. Ngangu-85. Yeah, ngangathatha ibhedi. Kuthe sekumele ngithathe ibhedi, ngaze ngathatha ibhedi umama omncane wami wakoNcube. So esithupheni ngincube. Bathi mina ngiwakwendebele. Uyabona. Ngenze kuthi abazali bami bathela ngibabhekile endlini. No death certificate, no what. Manje this year ngenza 43 years. Leyo ndaba baloku yiphozit. Ngithi ukuthi indaba nale ngabe into eyenzekela emashonini. Ngabe abantu bakhona abazange bakabe bahleba ngezinye indlela mhlawumbe. But because ngoba yithi abantu bakwamthwakazi. Kufana lezinto nje ezilahlekile.
So manje nxa ukhuluma labo sibili abantu kuhulumende kwalapho bathini ngodaba lwakho ukuthi awulalesithupha awulani njalo umgabe lokho ekhulume sithi udaba lolu lwenziwa ngamaNdebele lezaphu?
Mina isithupha ngigcine ngisithatha ngesibongo sakoNcube esingasosami. No, izaphu mina kanjani ngibona umama ethaka izaphu. Anjani ngibona umama ethisele endlini izaphu. Umama wathisele endlini liwaba yigugrawundi. Ngiyaxolisa ukukutsho lokho. So mina khonkhwana kwahle kwahlala kuzinxeba kini ukuthi umuntu okhuluma isishona phambi kwami ngeke sizwane. Uyabona. So wakhetha ubuhlungu kimi. Uyabona. So namanje bona mabeloku beyiphosela nakunje. Ngabe ngathi bona bayakhompasetha abantu abalokuzelwanga kodwa mina ngeke kubalulekile bavuse abazali bami emangcwabeni.
BabaNdebele, wena ufisa ukuthi udaba lolu luphathwe njani?
Ya, ndiyazi ukuthi mina ngokwami ukuthi ngivele kahle mina ngokubona kwami sabangilele kakudala. Ukuhlela kwabo igugrawundi babezele besifonde ukuthi asobantu. Ngabe nje izona la sihlukanisa bazibonela thina sayika samanyeka ukuthi sizapholisa nasodwa sabona ukuthi senza njani. Ngoba vele uma sokusahlangene kanje umsindo kwabangeke kuphele. Ngoba vele yonke into isaphethwe yubo. Manje uma ngasuka ngithi ngiyakwela something ema-ofisini e-government. Kumbe ngithi ngiye-border, i-Bedbridge, kumbe ngithi ngiye-plan, ngizathola umuntu okhuluma isona. Kuvusa kimi amanxeba nalana khona. Ezikolo zethu emakhaya, zetholotho, nyamendlovu, kuphi, ngizathola ukuthi ibika nami ugulisa ngithitha weshona. Konkhana kuvusa amanxeba futhi, uyabona.
Aha.
Amanxeba awapheli.
Amanxeba anjalo angapholiswa njani, BabaNdebele?
Hayi, bekhona kunzima, ngazi nto ngathi xa liyedlula kubafundisi ngoba mhlawumbe babakwazi ukudiduza umuntu ofelweyo. Hayi, khona umuntu wezami kimi abuye ethi uzokhuluma nami. Ya, mhlawumbe ngihambe ngiye ebafundisini namajaji mhlawumbe arithayayo angasoze athathe hlangothi mhlawumbe angathuka amanxeba. Ngoba namanje uma ngibheka isithuba sami ngebhethi yami, mina ngiqale ukusebenza ngize 14 years because ngoba ngihlubekile kuye esikolweni. Lo muntu owaze wangigcina wayengekazi athi engiphukuza, abeyangifundisa, angenzele konke. Ngiqale ukusebenza ngize 14 years angifundanga. Impilo yami vele ibuhlungu namanje.
Unxa sikhangela udaba lolu, singathi-ke abazali babekuzaphu kumbe babekuzipra lapho?
Ubaba kusho ukuthi njengoba ngangumntu wayemncane, so into yakhona ubaba wayehambile wayezihambile eyotrena kwasala umama. So baba kuthethe buyile ngale kazaukuthi wayeuthini ngathi kahle kahle wayebuzipha jam ngoba uthethe buyile laphana ekhaya ngazi nto babevele bekuzapho yabona. So kuthe ngeyiday sasiye esikolweni basika bona amabhereda abomvu bathi ngisasingisele ukuya esikolweni nje kwakulomunye intombazana ayihlala khona pho ngikhaya egcine umama. Mina ngangingabunaki ngabona sebetshaya umama yabona. Ngangakaze emboneni uba besakumanisani kodwa ngabona umama etshaya ubaba engekho. Bazobuya hayi sahamba thina saya esikolweni vele azange sifunde kahle. Khe ma siyabuya intambama zele esikolweni sathola umama engekho yebo. Ma esiyabuya wabuya intambama ngabo-6 wathi kade bemele ukuthi bayobulawa bonke bebaningi. So wathi mele kusebenze uhlamvu olulodwa badisile nge-1 bullet bonke. Kube iphuma izobathatha ibasekuthi iye bagqibela 1 ndawo izakhamizi zonke. So iphuma kuyangazi kuyaba le phantari. So kwagcina sokuthiwa hambani sizalibiza futhi. Ithetho kunjalo kwazobuya ngelinye ilanga. Ngangikhona kwi-weekend bekuthiwa bathatha umama nobaba bababulala bafaka endlini babatshisa. Ngibhekile ayikho nto indlela into engayizwayo ngibhekile.
Hayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje olivalele semoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube.
Bayawagcina masewawusenziwe mandu.
Siyabonga Gibbs Dube obesipha-ke uhlelo lapho olwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje emini.
amaqembu athele bulawa Chiefs le Cape United anqobe wakuqala selokhu uqala imidlalo yalonyaka njengoba yabe ngujike lokubhanqa emidlalweni yawo emithathu ayidlale phambilini kwale edlalenwa mhla. Iqembu lebulawa Chiefs lichayele chapungu nge-1 kanya enkundleni eluveve njalo lihlohleleyo nguGracious Mleya. Sekusele imizuzwana nje ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Ngasesikhundlweni iHarare iqembu leCape United lona lichayele Black Rhinos nge-2 kanya njalo lihlohleleyo nguSimba Nivi yena olichayele emambuleni kabili. Limpumela itsho ukuba omabili lawa maqembu asele miklomelo eyisithupha iqembu ngalinye. Umqeqeshi ongenise iqembu lebulawa Chiefs kusigaba sePremier Soccer League uThulani Sibanda uthi ukunqoba kwabo lokhu kulakho kwenza ukuba abadlali baleli qembu beqale ukuzethemba.
Yakungumdlalo onzima kodwa sizamile ukuma lathi njengamadoda kufanele ukuzethemba. Kuqakathekile ukuthi benqobe ngoba kubanika ukuthi bezithembe. Ukuzithemba kuqakathekile kakhulu ebholeni, kwenza ukuthi ungayenzi ukuthiwa ngama-mistakes amaningi.
Ngomunye umdlalo odlalwe namhla kusigaba se-PSL iqembu le-Rentals leleyada abe ngujike lobhanqa 0-0. Imidlalo yeviki lesine iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leMtare City lizadibana khona lele Harare City ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leFC Platinum lizemukela elebulawa yeCity ngaseMandava. Iqembu leTriangle lizadlala lele ZPC Kariba ngaseKipo. Iqembu leDynamos lizanqikelana lele Highlanders ngaseRufaro. Iqembu leChicken Inn lizadibana leqembu leShapani Mine eluveve. Kuthi iqembu leNikroot lizadlala lele Ngezi Platinum enkundleni yeAscord. Ni mele Studio 7 ngobula wayo ni Joseph Njanji.
Mukaula chipuba itendi esimuti masula ziri benchito boti
tinagumana pa WhatsApp
ndikasiyu
tinagumana pa WhatsApp
ndimamunayo
tinagumana pa WhatsApp
ndibamboa
tinagumana pa WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana pa WhatsApp
Tinagumana
pa WhatsApp.
Areke anene, chabwela divine ola, chidwale divine mawa kipita kujipata. Ineni makukonda, nilibe na zonchito, kutisi na kuone, niwe wangadale. Zanga ndizako, ea telomane, tiene mumpamba, nipempe ndi kupata.
Tinagumana pa WhatsApp.
Tinagumana
pa WhatsApp
ndimamunayo
tinagumana pa WhatsApp
ndibamboa
tinagumana
pa WhatsApp ndimaiwa
tinagumana pa WhatsApp
sizidikuza
tinagumana pa WhatsApp
olo mundi seke olo mundi nyoze kanga daka peza pa group WhatsApp kompaba lina sankandeka andilo layeka Kanali ka pasty, panoni ka fancy, tandilo njeze baby, suta disia, mpaga na kale. Zili benchito,
tinagumana, pa WhatsApp.
Di antiwa,
tinagumana, pa WhatsApp.
Di agazi angai,
tinagumana, pa WhatsApp.
Di amuna angai,
tinagumana, pa WhatsApp.
Di dadiwa,
tinagumana, pa WhatsApp.
Mamiwa
tinagumana pa WhatsApp
ikagani batsapo ndimangomba bobo ndalindiku masobo kwanza ngazi mashubu kujambula mapose tumizilana zitus zima WhatsApp calls inegunti masi ndivalola kuchezera oloku kuzizira
Leo ke ingoma ka DJ Zimbabwe Hello Young Sam amajaha amabili adabuka phetheya kukamfula uZambezi eZambia ingoma ithiwa yona tinakumana pa WhatsApp liyazi ke ivela kungoma ngathi mina balingisela ingoma umdaratsha uya esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo Oye isikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe uMnumzana Rugare Gumbo uthi abakatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gandhi asihlanganeni kuseni ngo-half past 6
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Thank you.